Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mnangagwa lamhla ukhethe owayesiphathamandla sebutho lesizwe umnumzana Constantine Chiwenga nomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakhe kanye lokuba ngumabhalane besibili kubandla leZANU-PF.
Bekuvele kukhanya ukuzilazila kwaMnangagwa ubana ufuna ukufaka bona kakhulu uChiwenga, bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthela umbuso ezandleni zikaMgabe. Kuyazakala ukuthi Mnangagwa akavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army.
Umongameli webandla leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kumbhuqazo wegograwundi kumele bangcwatshwe kutsha ngenhlonipho kusukela ngoNcwabakazi lanxa kungela mvumo kuhulumente.
Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubuhliwi sibahambise ecourt, sixolelane labo bazexolisa laba bantu ababotshiswe uma sekule evidence waye ema-court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Siza kuzwa isiphathelane lemaphandleni kanye lezemidlalo kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Umongameli Mnangagwa lamhla ukhethe owayesiphathamandla sebutho lesizwe umnumzana Constantine Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati ukuthi babe ngabasekeli bakhe kanye lokuba ngumabhalane besibili kubandla leZANU-PF. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi sekusobala ukuthi ilizwe selibuswa libutho, njalo indlela kamongameli Mnangagwa ewubonga abamfaka embusweni. Uchalimani webandla leZaphu emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uthi akumangalisi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa, njalo kuyazakala ukuthi umnumzana Mohati ngumngane wakhe.
Ukungena kwaChiwenga lo Mohati bekuvele kukhanya ukuzilazila kwaMnangagwa ubana ufuna ukufaka bona kakhulu uChiwenga, bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthela umbuso ezandleni zikaMgabe. Bekufanele vele ambonge ngokwenza kwakhe, ngoba kuyazakala ukuthi Mnangagwa akavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army. So akusimangalisi thina besivele sikubona ukuthi ngiyozamfaka, ngoba abanye bafakile besuka kwi-uniformu wahlobo bafaka uba ngominister. Umohati bekuvele kungumngane wakhe, siyakwazi sonke ukubana besexotshiwe i-G40 ubana uhlelana lo Mnangagwa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi lokhu bekulindelwe ngabaningi.
Ukuthi njengoba sekungena ibutho, ivele yilibutho elizaphatha uMnangagwa ulibutho, uthi wengalibutho, uzakhumbula ukuthi uKembo Mohati vele libutho. Kungabe kuyikuthi nje uKembo Mohati noMnangagwa bakhipha uniform kudala khona la ngabo 1980 kodwa balibutho. So kakumangalisi muntu ukuthi babe khona laphana, ngicabanga ukuthi bonke umuntu bekulindele.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi umnumzana Chiwenga uphiwe umvuzo wokukhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni, kukanti umnumzana Mohati ufakwe njengomceciso.
Esibili ukuthi khona sokusobala ukuthi indaba leyi ebukhokheli bukahulumende sokumele ukuthi kube yinto ye-army, into yamasosha. Okwesikhathi ukuthi abantu beZimbabwe bazilungiselele ukubuswa ngamasosha, hayi lokho abakulwelayo. UKembo Mohati sithi thina ngumceciso nje wabantu ebantwini bemathebeleland. Ngala mandla angawenza nxa umqhathanisa noChiwenga, uChiwenga nguyo otshitsha abantu labo ukukhipha uMgabe afake uMnangagwa. Yena ngumceciso nje ukuthi abantu bakithi bakhohlise ukucabanga ukuthi nguhulumende wabantu beZimbabwe. Akulahulumende abantu beZimbabwe, la nguhulumende kaMnangagwa lamasosha.
Wasakhula ngokuphikisayo uThando Gwinji uthi sekucaca ukuba ibutho lahluthula umbuso ukuthi okwenzakala eZimbabwe akukho emthethweni njalo umthethwandaba sekumele uthathe inyathelo.
Kuhle kwacaca ke khathesi ukuthi le ebesiyenzelwe eZimbabwe yikhu ngoba umuntu akasoke aphomba ukuretire esisotsheni ahle aphiwe iposition yokuba ngu-vice president. Ngikhuluma kakhulu ngoChiwenga. Nga ojaji bethu bayakukhanyelisisa ama-courts ethu akukhanyelisise khona kuyani ukuthi sivumele ikhu yenzakala emehlweni ethu. Kufani kakhulu kwi-appointment kwakhona.
Asizweni umbono wesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Louis Mhlanga.
Abantu abahluthula umbuso bavele banjalo umnangagwa lebutho abalandawa ukuthi abantu bathini ngoba bavele bahluthunela umgawe umbuso sebesenza umathathu.
Lokhu kwenzakala umnumzana Mohadi ekhulekelwe eminyakeni embalwa edluleyo ngumfundisi odumile umnumzana Shepherd Bushiri owamtshela ukuthi uzakuba likhosi. Iningi lithi umnumzana Chiwenga usebenzise ibutho ukuhluthula intambo zombuso kumongameli Mugabe ngaphansi kwendikimba ethi Operation Restore Legacy. Umongameli Mnangagwa ubezilazila ukukhetha abasekeli bakhe ensukwini ezedluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi ubelindele ukuthi umnumzana Chiwenga achiye umsebenzi kubutho ukwenzela ukuthi bengephuli isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kumbhoqazwe weGoground eMidlands leMatabeleland kumele bangcwatshwe kutsha ngenhlonipho kusukela ngoNcwabakazi kusiya kumfumfu ngomnyaka ozayo. Kodwa iningi lithi akufanelanga kudilizwe ubufakazi kungathonisiswanga abaphatheka kulokhu. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa kumbhuqazwe eyenziwe ngelanga lokuthakazelela ukubunjwa komanyano phakathi kwezaphu leZANU-PF ebise Stanley Hall, umnumzana Dabengwa uthe kufanele abantu beqale ukukhangela indawo lapho okwalahlelwa khona abantu ukuze amathambo abo abuthwe angcwatshwe kutsha. Uthe umhlubulo weMathebeleland usule ngcithi ezizahlola amathambo lawa.
Asivumelaneni into yokuqala ukuthi izulu liphela ngezikhathi zako-August, siyako September, October, siyekuthi amathambo bethu likazulu lizikhangele zonke izindawo bazazi ijakaleliyana elinye elikhulume kuqala lithilo ukuthi lona labona itsho lotho. Ake lizikhangeleni zimakwe indawo zonke lezo sivumelane ngelanga elithize thwala amafotos lamapiki amabhokisi sizawathola sihambeni siyekhangela siyegeva ama-mass graves lapho kwaba kwakhona abantu bakhe suke lapho bazokutho abanikazi balabo bantu. Sesilazo iingcithi ezikhona apha eMathebeleland esezafundiswayo ukuthi zenzukanise amathambo ukuthi la umnikazi nawo lwa umnikazi namo ngangakuyebha lapho khona apha engaliswa khona. Ngemva kwalokho sizokuba necebo lokuthi udaba lwakhona sikuphatha sokusangaphi.
Umongameli webandla le-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthi umqondo lo muhle kodwa kumele kuqale kukhulunyiswane lezihlobo zalabo ababhubhayo njalo kube lophenyo ukuze kungadilizwa ubufakazi.
So ayisiyo nto umuntu yedwa njengasukuma lapha nathi mina ngifuna ukuyangcwaba abantu labana kutsha. Kulabantu izihlobo zalabo bantu kulama-organizations avele kade khuluma ngeGoGoround ngaphambilini waboDabengwa. Kulama-interest groups akhona afuna ukuthi labo bangaphathisa ngolwazi. So kuqakathekile ukuthi phakathi kwakathesi laleso sikhathi esikhulumayo kwenziwe umsebenzi wokuletha wonke umuntu kube lokuhlanganisa umcabango ukuthi kwenziwe njani. Njalo kubulubula ungcetho obufunakalayo okumele ukuthi singadlali ngawo ngoba singadala omunye umonakalo phezu komonakalo.
Umnumzana Felix Mafu owenhlanganiso ye Post Independent Survivors Trust uthi kumele kungadilizwa ubufakazi njalo ababulali baqale bathonisiswe amacala abo.
Ngibona ngani abantu bayaphangisa ukuginya bengakahlafuni. Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubukhiwi sibahambise e-court sixolelane labo bazexolisa laba bantu ababotshiswe uma sekule evidence kwaye ema-court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Umqondisi webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelana lombono kamnumzana Mzila lomnumzana Mafu.
Kulumo ethe ngoba udabe ngangivumelana layo kakhulu ngoba sokuthethe isikhathi eside kungalanto ethe ngisuthi ngenzi. Kodwa kuzabe sokudiliza ubufakazi kangathi ngenzwa njani.
Owalahlekelwa nguyise ngaleso sikhathi unkosikazi Similo Gwebu uthi uyajabula nxa kusiba lethuba lokuhlonipha ababhubhayo ngoba balahlwa njengenyamazana.
Mina ubaba ngomunye wabulawayo ngesikhathi seGugurawundi. Ngakho ngizwa ngilokuthaba kakhulu nxa ngisizwa bethi bayathatha amathambo abo babangcwabe kotsha. Ngaso kuyukuthi bayabafihla kuhle okwelesithunzi sibili. Hayi, ngiyathaba kakhulu. Kodwa ngisuke ngizibe lo mbuzo khonapho ukuthi wabulalayo bona bayayetheswa yini icala kumbe kuyahle kube yikuphela kweGugurawundi. Bathonisiswe ngalokho abakwenzayo kungaphumi kuphelele emoyeni nje.
Kubikwa kwabulawa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 emathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 ngesehlakalo seGugurawundi. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM, 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 short wave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Sokuqhamuke ukungazwisisani phakathi kwebandla le-MDCT lapho umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ethule umbiko lamhla ephikisa ukukhulunywa isiphathamandla saleli bandla okucatshangelwa ukuthi ngumnumzana Douglas Monzora kuphephandaba le-The Daily News. Umnumzana Monzora ubikwa ekhulume ngendlela okuzakhethwa ngayo amalunga kumanyano we-MDC Alliance, kodwa umnumzana Tsvangirai kulandule lokho ngamazwi abetshengisa ukucunuka okukhulu esithi umnumzana Monzora ubezikhulumela umbono wakhe nje njalo kalalungelo lokukhuluma ngalokho. Kodwa isinye isiphathamandla se-MDC Alliance sisole kakhulu iphephandaba le-The Daily News. Sizabe silazisa ngokuthi udaba lolu luzaphetha njani. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu ngaWard 23 Mlume 2 eNkayi. Sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ikhisimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyabonga. Awusupa abantu abesifazana kathesi emaphandleni ngikuqansa kwentengo zelezi ukuthi intengo zezinto ziqansile kakhulu ezikolo nezitolo kuqansile sibili. Yikho ngani kuyasikhathaza kakhulu ngokuthi lokuthi sithole ukuthi siyagayisa ngani ngoba ngale makhaya siyagayisa. Awutholi imali yokuthi ugayise. Sizugcina futhi uthatha igogoko uhambe lalo usiye esigayeni ubuye ukhuphe igalani ugayise igogoko elilodwa. Yikho lapho kulobunzima khona. Zonke izinto zangikhona sezithengwa ngamabele. So nxa ungela amabele kusithi kawusadli ngoba nezitolo zikhona ezinye izitolo okuthengwa khona ngamabele. Uyahamba uthela ibhakede lakho siyathenga isitolo ngamabele, siyathenga kumbe uthenga ithukela, kumbe uthenga isepha. Njengathi thina omama sithwele nzima kakhulu sibili, uhlupho lolu luyasiaffecta kakhulu sibili, sisebunzimeni.
Nxa umuntu ethenge ngamabele bamnika yini intshintshi yemali?
akula intsinzi kayikho sibili ngoba ungahamba esitolo uthwele ibhakede lakho sithi 20 kg yomumbu wena uyabusiya thenga ikuthini oil uthi imizi yakho iyethenga ngebhakede lonke nxa uthenga ithukela uyathenga ithukela sidobha lamahlamvunyana lokuyisithi kwabantwana ithinti sipelile sithenga lesawuto sokuphelile kulibhakede lokhuya kunzima sibili bakhalkhuletha kwaphana ngokuthi ithukela into yabe $2.50 ibhakede lona bathi $5 kwezinye izitolo bathi $6 that is ngizabona ukuthi kungcono ngiye laphana lapho kuthiwa $6 khona ey'nxenye zadobha ithukela idobhele amahlamvu udobhele lokuyisepanyana
sokulo uhulumende omutsha lo abantu balethemba lokuthi engenza umumo ube ngcono
hayi akulamehluko ngambona ukuthi kuzaba nomehluko angikwazi kumbe kuya ngokuthintsha kwesikhathi but kamboni ngoba izinto khona ziqansa zisiya phezulu kakhulu ngingazi kumbe kuyatshintsha kodwa kunzima bona enkayi laphana esente anti sile ebhenki yethu laphana izina abanye bayahlala iviki yonke umuntu bekhe elindele imali khonaphana uzokuthiwa khona hayi thatha ama-discard nemali engaka wena khonapho yabe ufuna imali uzokuthiwa thatha ama-airtime uyawatha ngapha ama-airtime uzathengisela abanye yona vele imali ingekho ungaze wathatha ama-airtime la sowumele ukuthi ufike ekhaya wathengise njengoba i-airtime iyidola siyathengisa ngegalani vele kuyafana nokuthi sithole nzima kakhulu umuntu uyakwanisa ukuthi aye line aye ebhanga laphana thatha okuyi $20 abuye futhi abe sesiya esitolo sesiyadinga ukuthi anjani athenge futhi aswipe ngekhadi leliyana kunzima kakhulu
manje ngesikhathi esinzima kangaka abesifazana balungisela njani abantwababo ukudla njengokuthi sekubuya isikhathi sekhisimusi nje bebathengele labo kungabathabisi
kunzima ke lapho kuzaba ngabanye labanye ukuthi uthi abazakudla yilabo abalabantwana basemazweni yibo abakhanya ukuthi siza kuya kudla kibo ngokubana kunzima
ye ukudla okuholiswayo ke
ya ukudla okuholiswayo kukhona but lakho ayisikho okwabantu bonke ngokwe-vulnerable ngokukhethayo ukuthi ubani ungcono ubani hhayi ulelungelo but khona ukudla kwakhona sibilayo kuyabe ku-right ngoba umntwana bamnika i-10 kg eyomumbu bamnike i-2 kg yebhinzi then base bemnika $2 yokuthi athenge fish oil nga kulo mntwana omncane ekhaya lapho bamnika le porridge but sayisibo bonke
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu okaward 23 emlume 2 enkanye asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula amachumi amathathu lambili 32 babhubhile engozini yomgwaqo eIndia lamuhla lapho ibhasi ebibathwele iwele emfuleni. Ibhasi le ibikwa bigijima ngesiqhubo esimangalisayo izama ukwedlula enye imota duzane lebholoho. Umongameli weleFrance u-Emmanuel Macron useNiger lapho akhuthaza amabutho avela elizweni lakhe ukuthi aqinise ukulwisana lamalwe cacha. Uhlangabezwe ngomnye wakhe walelo lizwe umongameli Mohamed Sofaw. Nje sesilichiya izandleni zentathela izindaba e-Studio 7 uVusisizwe Mkhwananzi esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampaba fubeni
Ikudibana zihlobo kuhlelo lwezemaphandleni igama nguVusisizwe Mkhwananzi. Namhlanje ngisegungwe lapho ngikhokha khona lo mnumzana Edgar Ncube ngodubo lwamanzi ababhekane lalo. Mnumzana Ncube, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Mkhwananzi. Igungwe isemathebeleni South eGwanda South kuward 12 ngaphansi kwa Chief Umate. Igotela omakokwe Mbatana Ncube, Malipuluhulu, Simbuka. Imelelana lo ward 16 kubozelezele Thakadiyawa lakombizo. Siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba indaba yamanzi ayi isithwali senzima kakhulu selokhe kwaduka amadamu azange aphinde alungisiswe izulu like lana lo maline kancane azange kuvele kube lamanzi amayo so kwakadesa vele siphakathi kokunzima obukhulu kakhulu okungangokuthi lapho esinatha khona ezibholaneni sinatha kanye kanye lezifuyo zethu okuthi asazi ukuthi laloba lingana izulu amanzi singawathola njani ngoba even izibholane zakhona zinlutshwane ukuthi kazenele abantu abahlezi ezigabeni zonezo.
Yiwaphi amadamu adilikayo kulesi sabelo nyakenye alokhu engakalungiswa?
Kule legungu yona le engikhuluma ngikuyo kule maliphuluhulu kule matangumbi yiwa sengathi aseduzane kakhulu esiwasebenzisayo izifuyo zikwanisa ukufika zinathe khona.
Okwakathesi izifuyo zenu lizinathisa njani?
Kusekunzimeni ukotshoza khona apha ezibholaneni sinathe kanye kanye lazo then abakhwandisayo bayaziqhuba baze bayafika ethule emfuleni banathe khona emfuleni ezinye zithi zingahamba zivele zifune zingasaphendukanga ngoba ezinye zixakile ukuthi lokuhamba imango ebide azisakwanisa ukuhamba so kunathisa kwakhona yikuthi umuntu avukele laya egotokotshoza isifuyo zakhe zinathe kumbe nxa uhlala duzane lapho kulesibholane khona sungenza ukuthi abantu nxa sebeyiqedile ukukha amanzi ntambama ubususiyanathisa-ke zokusebusuku so hhayi kusebunzimeni kakhulu.
Zithini zona iziphathamandla kulumango ngodaba lolu lokulungiswa kwamadamu?
Akulanto ekhona ekhulunywayo kwakathesi mnumzana Mkhwananzi engingakwaziwe ukuthi kumbe uhulumende kakwazi yini ukuthi silohlupho lolu kumbe akalaso isifiso sokuthi asisize ngoba besikhangelele ukuthi thina njengezakhamizi sofika lesi sikhathi kuyabe kule nyathelo eselithethwe so angikwazi ukuthi kungenziwani kodwa thina esikukhalayo ukuthi aluka ayavuselelwa la madamu ngoba wona la amalutshwane amancane akhona lawo seyagqibeleka okuthi angaze abambe amanzi amanzi awasahlali isikhathi eside abuya atshe masinyane so ayebefuna ukuthi aphandwe ashoniswe futhi obekukuhle nxa ngamadamu lawa abelungisiwe izifuyo zinathe emadamu abantu bethole ukunatha ezikotsho ngikhuluma kanje kulabantu abanezikotsho zabo lezinye ezivele ezinye zabantu nje bonke uyathola ukuthi ziyakhilwa kube lesikhathi esithile sokuthi khathesi siyavulwa abantu bakha amanzi njalo kuvunyelwane ukuthi hayi umuntu ngomuntu ngelanga kumele athole 50 liters so hayi impilo yakho inzima kakhulu.
60 liters yenela ngelanga?
Vele ilutshwane kakhulu ngoba angithi abantu njenga isikhathi lesi isikhathi sokutshisa uyathola ukuthi umuntu kuyabe kumele linathi njengemuli kumele kuphekwe kusetshenziswa wona lawo manzi so hayi 50 liters yabe ingamanzi amalutshwane kakhulu and ngendlela okutshisa ngayo nxa uvele utshiselwa awusuziphonga uhlale uginqile ule phunga lokuginqa kuyamele la uthole amanzi okugeza so hayi kuyinkinga kulokhulu ngiyabe ngifisa ukuthi ngithi mongameli silamulele kulolu hlupho esiphakathi kwalo aluba ungasilungiselela izikhalazo zethu kuyisicelo sokuthi aluba engabe lalele.
Mnumzana Ncube, sokuyisikhathi sekhisimusi bakhona na ofisa ukubafisela ikhisimusi elihle?
Ye bakhona mnumzana, ngilo mama wami engiyelayo lapho engikhona kathesi uvakatshile usigweru ngimfisela ikhisimusi elihle uvakatshela umfowethu okhona ngale kuzoba lo dadewethu umama wami kuthiwa nguLois Moyo umfowethu enguThemba Moyo ngizoba lo mama wami futhi ukhona apha eBhungwe okuthiwa nguKhosi Moyo la engimfisela ikhefi kakhulu lezihlobo zami nje zonke ngibe sengisuka lo dadewethu ongaphekeya kuzilwandle okuthiwa nguMrs Queen Dube lemuli yakhe ngibafisela ikhefi elihle kakhulu. Lo mngani wami ngimthanda kakhulu engafunda laye sazana njengabantwana bomfazi kodwa ngumngani nje sahlangana esikolo ukuthiwa nguThabani Dube kuselizweni lasebuthwana laye ngimfisela ikhisimusi elihle kakhulu.
Mnumzana Ncube siyabonga.
Lami ngiyabonga mfanani.
Lo Dube kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi saseBhungwe umnumzana Edgar Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguVusi Sizwe Mkhwananzi.
Sibonge uVusi Umuzi Mkhwananzi obesethulela iziphathelane lemaphandleni. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uxwayisa abadlali baleli qembu ukuthi bengalokothi bephatheke kumidlalo eyaziwa ngokuthi ngeMbeji ngekhefu, lapho abadlali abamaqembu atshiyeneyo ababumba amaqembu abo emalokitshini abahlala kubo bayebheja ngemali leqembu lakwelinye ilokitshi ukuthi eliza ngqoba lithathe yonke imali. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Isizini yomdlalo wenguquko leZimbabwe siyafika komlindo uyacina, njalo imidlalo izaze iqale ngomnyaka ozayo. Kodwa lapho kunjalo, abadlali abaningi batholakala bephatheka kumidlalo yeMbeji. Esikhathini esiningi nxa imidlalo idlalwa kuyabe kungela nompembe ofundele umsebenzi kanye labavikela ukuthula baye bengekho, okuyisimo esenza amaqembu engathakazeleli ukuba abadlali bawo bephatheke kuyo limidlalo. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Bahlangene Dube uthi isivumelwano esomsebenzi abasilobelana nabadlali sikubeka obala ukuba abadlali beqembu leBoswa kumelanga betholakale bedlala ezikwakweni ngesikhathi kumele behlabe ikhefu.
Hayi, osizini vele kayidlalwa, i-professional player ile contract kayidlali imani game. Umfana odlala imani game iyahlawuliswa xa ingatholakala ukuthi wenzile lokho. Ikungezwa kuyabe kusenziwa ngabafana nje xa bekwenza, kodwa into abayikhunjuzwayo mihla namalanga njalo kuvaliwe kumakontraha.
Udube uqhubekele phambili wathi imidlalo yeMbeji ifaka abadlali engozini yokulimala, njalo nxa sebelimele bagcina besiba ngumthwalo wamaqembu.
Ngithi uyabona ukuthi bengalimala kumba eqhuzuka kumbe ephuke, sokuyindleko ebuklabhu, sokuyindleko ngendlela yokuthi sokumele simelaphise, sokuyindleko ngendlela yokuthi nxa engasazenelise ukuthi aqalise isizini ngesikhathi kade beqalise ngaso, sokuludubo kithi njengeklabhu. So i-professional player akumelanga ikwenze konke lokho.
Ingcitshi zemidlalo zithi umzimba womdlali kumele uthole ukuphumula ngesikhathi sekhefu, kodwa abadlali bona bathi baphatheka kumidlalo yeMbeji ngoba abanye babo bedinga imali ngoba bevele bedlalela amaqembu angaholisi kuhle. Kuthi lalabo abahola ngcono imali yabo kulezi nsuku iyasilela ngoba phakathi kwesizini bengezelela iholo labo ngemali abazithola nxa benganqoba ama-winning bonus. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Paul Matavire Umoyi, sile temba likholisile liuzwa uphuma ngapho emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Mnangagwa lamhla ukhethe uMnumzana Chiwenga loMnumzana Kembo Mahadi ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Njalo isiphathamandla sikahulumende uMnumzana George Charamba nguye owethulela umbiko esithi uMongameli Mnangagwa ulandele isisekelo sombuso ekwenza lokho. Umongameli webandla lezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kuGugurawundi kumele bengcwatshwe kutsha, kodwa abanye bathi hayi, kungenziwa kungela mvumo, lokhu kuzagqiba bonke ubufakazi abantu laba abakwenzayo bengasathonisiswa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.